ngumama othengisayo khona lapha eLupane Women's Development Trust.
Wena yesube yililunga kwesikhathi esinganani?
Sengisebenze lapho kwe-7 years.
Usenzani vele?
Umsebenzi wami kakhulu ukuthengisa izinto zonke ezenzakala khona lapha, okugoqela ingcebethu, okulinywa eplazini, okwenziwa ngomama emakhaya nxa bangabalendumba lomfushwa lokuchiyeneyo kuyabuya khona lapha then sengikuthengisa.
Kodwa wena lawo lawa lo wakho umsebenzi?
Ngilokwami lami engikwenzayo nxa ngingachayisa, ngenza ama-herbs lama-spices. Basically kuma-herbs lama-spices service promote health ukuthi abantu ababuyele bheke idini lapho umlimi ayeplane khona ukuthi siphile ngokudla izihlahla okwemvelo nje okuthiyene impande kwenzela ukuthi imizimba yethu ivikele imikhuhlane.
Likwenza njani lokhu?
Engikwenzayo kakhulu ikudinga abantu abakulimayo. Okwami kuphela ukuthi ngikugrade ngikukhangela ukuthi kulungile bangakuchaya sengikuthatha mina sengikupackage. Ngikufaka kumaphetshana amancane ukuthi kube lula ukuthi abantu bakuthenge.
Sitshengisa ukuthi kunjani.
Ngizanika umzekeliso. Kulalokho kuthiwa yimint. Imint iyafakwa emanzini umuntu abesekunatha. Kuyaqandelela kwenza umzimba umuntu aphele ukudinwa. Njalo kuyayenza ukuthi umzimba ungabe isidudla kakhulu ukhupha amafutha abangelwa ukudla lokho ekuningi esikudlayo.
Kokunye.
Okunye ngile time. Itime inhle abaningi siyabancedisa emzimbeni ikakhulu omama, iyavikela izifo ezinjengama-fibroid. Abantwana nxa bengakunatha futhi iyayenza ukuthi ngesikhathi nxa besesikhathini bangezwa ubuhlungu. Then ngilokunye ichili. Ichili esiyazi yona lani ibilebile ngokwalo. Okuqakatheke ngechili ukuthi iyancedisa ukuthi nxa umuntu angadla ungagubelani, incedisa kwese kuthi yi-digestion. Kunengi singathi sinemihlobohlobo etshiyeneyo ingafika 30. Kunokunye okuthiwa yi-cinnamon kunathwa le honey kumbe lale ukuze emabhanzini kuyanukelela kumnandi. Kodwa umsebenzi we-cinnamon ukuthi futhi la ukhipha ubududla ukwenzela ukuthi abantu bangadlulisi ukuba yizidudla kakhulu. Kule basil, i-basil iyancedisa futhi ukuthi umuntu engezwa i-depression, iyancedisa ukuthi uphumule kahle njalo ungadla layo esiswini futhi yenza isisu sakho sihlale kahle. Kodwa okunye okuqakathekileyo ngalokho okuthiwa ngama-herbs ukuthi singapheka ukudla singananzelela kudala abadala babengalama-fridge. So kulalokho okuthiwa kuyavikela ukubolisa kokudla. So ama-herbs alakhona lokho. Kule rosemary. I-rosemary iyanceda kakhulu ama-headaches. Abantu bahlala bekhala ngamakhanda. So ilo lutho thize kilo yenze ukuthi kupholise amakhanda abuhlungu.
Uyabona yini umsebenzi wakho lo uphumelela njalo usenelisa ukuthi uthengisele imkambo lapha eLupane kumbe laphande kweLupane?
Okwakhathi singathengisa kulezitolo ezimbili ezithengisayo khona lapha eLupane. Abantu sebekwazi ukuthiwa yi-BNB. I-BNB ngayithathela ebantwaneni bamababili ubuhle lobheke. Isifiso sami kuyukuthi baphile impilo engcono e-healthy. So ngase ngiyibiza ngathi i-BNB. So ngafika eLupane nje ubuza abantu ukuthi ama-spices ungawathola ngaphi, baza kutshela ukuthi e-BNB atholakala e-Qualitec laseLwandle Enterprises khona lapha eLupane. Kodwa kobulawayo eHarare, eGwanda, eWange sokulabantu abalayo iBNB. So umuntu angathi ngifuna ispice esinje umbi hebhe nje ngiyafaka ebhasini kuhambe kulowo muntu loba kungaphi kwelizwe.
Kodwa awukaphumi phandle kwelizwe?
Hayi, kwakathi sangikaphumi phandle kwelizwe. Ngile nyanga nje kuphele ezingu-6 ngiqalisile.
Ubona kuphumelela?
Kuyaphumelela kakhulu and ngenxa yemfundiso futhi ngiyabala kakhulu ngakho ngishiye lokho engikubalule. So imfundiso yona le abantu bayayithatha bayayizwisisa. Sibona kathesi sokusiba le increase kakhulu kuma-herbs. Kuqala abantu babethenga ama-spices bengazwisisi ukuthi ama-herbs vele wona babhenefitha njani. Kodwa ngiyabafundisa ngahlalahlala kuma-WhatsApp group ngiyaposta ukuthi kule nto enje incedisa ngalokho and bangayisebenzisa labo bebone basebenzela sebetshela abanye. Yindlela enithengisa ngayo.